Ngiyabonga ibizo nguDevi Ndlovu wangapha eTholoton sebenza namasana kodwa ke vele sibabiza ngokuthi amachwa ya ilokhuzeni indaba yeradio isasenzima ayikakafinyeleli kahle ebantwini ayikakafinyeleli nothi nje kumasana kuphela kodwa eTholoton endaweni eziningi hayi iradio especially lezi ezikhatshana bese kugcineni kwemhlaba esithi thina ngesikhiwa ngamalokhuzeni ama-margins of society iradio kayikakafiki kahle kibo ngale kayikho vele and khona lokhu kuyalimaza kakhulu elwazini ngoba siyabona ukuthi kathesi ilizwe umhlaba esesiphila kuwo usudinga nje ukuthi abantu baxhumane laphana nalaphana izinto ziyenzeka kodwa azifinyeleli kahle ebadaleni ngoba izindaba azitholakali kuhle ka hayi iradio kayikakabi khona.
Njengabalwela ilungelo loluntu selake lazama yini ukuthi lixoxisane lo hulumende ukuthi abantu laba bathole amagagasi angabenza befinyelele imsakazo.
Sike sazama ukuthi sikhulumisane laba abasiphethe manje ke uhlupho lwakhona ukuthi ilizwe lethu lidonsa nzima ngesikhathi se-COVID lapha sike senza uphenyo sifuna ukuzwisisa ukuthi abantu ulwazi ngemikhuhlane yonaleyi enjengabo COVID balithola njani ngesiphecele singesikhiwa singathi ama-sources of information sesathola ukuthi vele iradio yenye into nje engekho ulwazi abantu abalitholi kuhle lamaphephandaba kawekho kodwa-ke baye basithembisa ukuthi hhayi baphezu kwayo indaba yonaleyo yokuthi ulwazi lufinyelele ebantwini. Ngiya-understand ukuthi eTholotsho kule booster eyakhiwayo ngale endanza kubongqoya yona le eradio ukuthi iradio ifinyelele ebantwini sithemba kuzaphumelela kuhambe kahle.
Imitshina yakulezi nsuku bona bayayithola na njengoba sibona ukuthi kwesinye isikhathi okuphuma emsakazweni bengakuthola kubo WhatsApp kumbe kobunye ubulembu?
Ye hayi oWhatsApp bakhona labantu futhi amafoni onalale WhatsApp usebenawo kodwa ayisibi abaningi lazi okunye okuhlupha nje ukuthi inetwork yakhona hayi ibamba nzima phansi endaweni ezinjengomfana labo sancinyana ku-WhatsApp kubophelandaba hayi ibamba nzima inetwork yakhona noma ikhona kwesinye isikhathi le WhatsApp yakhona iyabe ingabambi kodwa-ke hhayi ama-WhatsApp asekhona sebela abantu abanye sebeze bangena futhi emaqenjini phecelezi ama-groups so ulwazi baluthola nje olumbijana.